Soku isika disenda baku VOA Ndebele. Kuba njani mtokazo muhle siyalamukela kumsakazi we Studio 7 namhla ngolwesine mhla ka 21 Mbimbi 2019. Igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abantu ababhekane lomonakalo odalwe lizulu lesiphepho uCyclone Idai bazanikwa ukudla. Abaculi imbongi labalingisi baqoqa imali lempahla yokunika abahluphekileyo esabelweni seManicaland.
Incedo lolu phela uyinhlekele yenza ke leyo, akukhethekile ukuthi impahla imali ukudla yini, omnye lo miza zesitho akwenelisane. So umuntu nxa yewelwe bunzima nawe, iBhayibheli ithi ubuzima bomuntu buze ngani bukuwe nawe.
Bayakhala abantu abaningi ngokwenzakala eZimbabwe lemathebeleleni.
Isimo lesiyana esisekhaya esezulu sibuhlungu futhi sinzima ebantwini bakithi abavele bephakathi kosizi loliya ababhekane nalo. Kodwa ke sithi dudu kulabo abalahlekelwe izihlobo zabo, sibuye sithi dudu kulabo abalinyalelwe impahla.
Namhla silomculi wesifazana otshaya iziginci okumangalisayo.
We baba sanibonani, igama lami ngu-Edith Wotonga. U-Edith ngumhlabeleli waseZimbabwe otshaya umculo we-Afro Jazz, njalo etshaya ikatare eyithiwa yona yi-bass guitar.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi akula muntu ozabulawa yindlala endaweni okube lezulu lesiphepho uCyclone Idai elibulele abantu abafika phose ikhulu esabelweni seManicaland. Umnangagwa wethule umbiko lo eChimanimani ngolwesibili lapho akade ehlola umonakalo odalwe lizulu leli. Ubehamba lomsekeli wakhe uRetired General Constantino Chiwenga, unkosikazi opha Muchinguri Kashiri obona ngezomvikela lezinye iziphathamandla zikahulumende. Umnangagwa uthe abadinga uncedo bazaluthola.
Ndithi kuthi tinzwe kuthi kune munhu afane nzara kwete chikafu tinacho chomunhu wese.
Asifuni ukuzwa ukuthi kulomuntu obulewe yindlala, silokudla komuntu wonke lapha.
Tinacho tiri kuronga kugadzira mainjiniya kuti mabridge avakwe patsva asi avakwe akasimba.
Sifisa ukuthi omanjinela balungise wonke amabholoho abhidlikileyo. Sifisa ukuthi kwakhiwe aqinileyo. Okwenziwa ngumnangagwa kungcono kakhulu ngabakubandla lakhe abaguqela umnumzana Believe Gawule.
Kuthi uhulumende uthethethe inyathelo elithile lokubona ukuthi abantu labana abayibo abawelwe ingozi leyi bancediswa. Okungenziwa nguhulumende ngesikhathi esizayo ukuthi abantu bakhuthazwe kakhulu ukuthi nxa kusiza isikhathi imumo onjabanalo bahle basuswe endaweni ezingaphansi bayehlalela phezulu endaweni zaphezulu kuze kwedlule nalo mumo wonalo yabo ukhulunywa, ngoba uyabo vele ubonakala ukuthi umumo lo uyeza. Kungangcono abantu baqale bethuthwe basiwe kwezinye indawo babalekele nale ingozi enjenganale. So amalungiselelo azayo alandelayo kumele kube le nto ezinjengazona ezenziwa nguhulumente ukuthi abantu basinde engozini ezinjengazonezo.
Kodwa ke umnumzana Sibasa Juma ohlala eFilabusi esabeleni seMatebeleni South uthi akuqedakali okwenziwa ngumnangagwa.
Kwakathi esingangisitho abantu bezimbabwe vele ngabana mkhokheli okhona laphana, ngabantu nje abazihlaleleyo nje kasila mkhokheli ekhona, ngoba kuyamele ukuthi kufundise sibili. Kathi esingangikhangela uphambanisa inhlanganiso zabantu bezizezinceda abantu waziqothela kathana, kathi sokusiba nodubo sokumele ukuthi ahlalele phansi kumpa afundiswe ngakho kumpa angazwisisa.
Kusenjalo abaculayo imbongi labanye abajiyeneyo bakhangelelwe ukuthi bazakwenza umhlangano eVictoria Falls wokudingela abantu beManicaland uncedo kulandela izulu lesiphepho uCyclone Idai elibulele abantu abaningi labhidliza izakhiwo esabelweni seManicaland kanye leMaswinko. Imbongi ehlala eVictoria Falls u-Obed Dube uthi bazama ukunceda abantu abadubekileyo.
Siyahlangana sikhulume ngokuthi singancedwa njani. Uncedo lolu phela uyinhlekelenza ke leyo, akukhethekile ukuthi impahla imali ukudla yini, omnye lo miza besitho akwenelisayo lokuthi uma kwizinto ezithwalayo zingathwala njani, uma kuyimali kungcono ngoba kule inamba esiyibonile laphana siphathisela khonale. So ukuze atholwe ngomuntu ngomuntu ukuthi yena akukwanisa kunganani, nesamba zakusengane kumba yena engathola kungakanani, lapho ngeke ngihambele phambili abantu, kodwa abantu bazazitshele sesihle ngoba abaculi bonke siyahlangana ngomvulo.
Singathi liba ningkanganani ukuthi kumbe kuyaphuma into ekhanya khonapho?
Ama-group awe-followers angu-23 aku-database e-Victoria Falls Artist Assembly. So singazicela ukuthi ama-groups amaqembu wonke abuye lama-members awo. Singazuthi abazabuye abangaki, lama-qembu azabuye laba-members abo wonke yini. Kodwa uma bengaba baningi bebuye bonke, ngikhala ukuthi inamba yakhona ingaganxama kuhafu yekhulu kumbe ilande kuzona izo namba. Uma bengabuye abantu bonke, ukuthi uhlupho abanye bayasebenza ekuseni abahlabela emahoteleni nemabhothini. Kodwa ngikhangela ukuthi mhlawumbe inamba ingathi iphohle, ngaba ngikuzwane nami njani.
Kuyini okwenzela ucabanga lokho?
Sicabanga ukuthi iBhayibheli ithi okwenza komnye umuntu ofuna ukuthi abantu bakwenze kuwe la kwenze kibo. iBhayibheli uJesu uthi weza kuthiwa ngibotshwa zange uzombona ngangihamba zange ungimbathise. So umuntu nxa ewelwe bunzima nawe, iBhayibheli ithi ubuzima bomuntu buzwe ngani bukuwe la umsize, yikwezama ukuthi sikwenze.
Ye, kodwa ke siyake sibone kungehla ingozi enje kwezinye indawo, kungani uncedo luba lulutshwane, kwenziwa kwini?
Leyo nto angikwazi ukuthi ngingayibuza bani ongangithendula. Ngoba kuke waba le nhlekelele enjalo etholothwa ngale, asange sizwa abantu kuhlatshwa umkhosi wangaka, azange sizwe kusiba le GoFundMe engakana, azange sizwe ukuthiwa kwenzakale kuhambe obani umbe kukhitshwa izimali ezingaka. Abantu engabeza bakhuluma ngakho ngabantu basetholothwa abakwenzayo esegoli, nami ngangikhona fike ngafaka isandla khona ngale. Kodwa iBhayibheli kalivumi ukuthi ungafaka isandla ukuthi uhlabe umkhosi, ngoba le nkondlo ngayenza. Kodwa ngapha kathi esenzakale ngapha eChimani Mani, ingani iyakhulunywa kakhulu udlula abantu bonke. Ngingazi ukuthi mhlawumbe ngale Chimani Mani kube ingozi enkulu kakhulu, etholothwa zange be ingozi enkulu yini kakhulu, kangazi-ke khonapho. Kodwa anzange akunanzelelisise ukuthi okuhlatshwa kakhulu umkhosi ngapha langapha kuye edalwe kwini ukuthi umkhosi etholothwa wahlatshwa kancane ngale wahlatshwa walawulwa.
Ye, kodwa kuqakatheke kanganani ukuthi abantu bebambisane nxa kule nto enje?
Ngiyange kunanzele esintwini kuthiwa ukufa komuntu kuyikufa, kufe umntwana ngumuntu, kufe isalukazi ngumuntu, kufe umuntu omdala ngumuntu, kufe isifela ngumuntu, kufe umuntu ozele egula ngumuntu. So kumele ukuthi uma siyisizwe siyiZimbabwe sibamba nesonke, lapho kufike khona inhlekelele kumbe kungabantu ababili mbe bathathu mbe bangakanani, abantu bayethi cwi bonke babambisane, kuzakhanya ukuthi sibambene, kungayi nganxanye njengamanje.
Inhlanganiso ezimbalwa ziqhubekela phambili ziqoqa imali lokunye okujiyeneyo okunceda abantu abehlelwe ingozi le. Kubikwa ukuthi ikolishi lemfundo ephezulu ele University of Zimbabwe lalo selincede kakhulu, lanika abantu ingubo lemithi echiyeneyo. Omunye obefunda ekolitshini leli uTinashe Kutsirai ubhubhe engozini le ngesikhathi esebenza kuhlangothi lukahulumende olubona ngezemvelo ole Environment Management Agency. Ye, okwamanje nanku okwethulwe ngamaphephandaba kule Zimbabwe namuhla. Unkosikazi Lindiwe Sisulu okuhlangothi lukahulumende wakwele South Africa olubona ngokudlelana namanye amazwe uthi umanyano we-Southern African Development Community ubungazimiselanga ukunqabela ukuthi abantu bangabulawa lizulu lesiphepho u-Cyclone Idai. Uthi kumangalise amazwe wonke okwenzakale kwele Zimbabwe, eMozambique lakwele Malawi lapho kubhubhe khona abantu abaningi. Lokhu kwethulwe liphephandaba le-Herald. Umfundisi Ray Motsi uthi umnumzana Nelson Chamisa lomongameli Emmerson Mnangagwa bangeke benze imihlangano yokulungisa okwenzakala eZimbabwe. UMotsi ukhulume lokhu izolo emhlanganweni wenziwe ngamabandla okholo lwesiKristu. Iphephandaba leDaily News libika ukuthi uMotsi uthe manengi amabandla ezombusazwe okumele ethule afisa kwenzakale kweleZimbabwe. Kule mota ebithwele i-sulfuric acid ebhewuke duzane lesikolo se-Northleigh koBulawayo. Amapholisa abhange avala kuleyo ndawo esenzela ukuthi abantu bengalinyazwa yi-acid le eyingozi. Lokhu kubikwa liphephandaba le-Chronic koBulawayo. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America e-Washington. sokusikhathi senu ukuthi likhulume elifisa ukukhuluma. Nxa lifisa ukwenza khonokho, likhumbule ukuthi kumele lisithumezele umlayezelo we-audio kuWhatsApp. Uyafithizela khonokuyana phela okuthatha amazwi akho besisithumezela kunombolo ethi 012024650318. Ake sizwe ukuthi abanye bathini namhlanje.
Ibizo lami Bernard Magugu, Chief Administrator we-1893 Mthwakazi Restoration Movement. Yona inhlanganiso ezimele yodwa elwela amalungelo oluntu esizweni sikaMthwakazi. Uhlupho esihlangana lalo kulezi nsuku eZimbabwe, elizweni laseZimbabwe, ikuthi abantu lokhe belefiye. Ifiye ukukhahlanyezwa kwezombangazwe. Singakhangela eluhlwini lukaMthwakazi ikakhulu kusukisela eMidlands kuze kuyefika khona le eMathebeleland. Sizathola ukuthi khona abantu abaningi lokhe belefiye yokukhahlanyezwa. They never got i-time yokuthi baphumule kudlame lwe-politics. Okwakuqala lizakhumbula ukuthi kusukisela lokhu esabhingizwa isizwe samakhiwa kwakuyimpi, kwabantu becindezelwa besethuselwa bekhahlanyezwa. Kwabuya impi yenkululeko, layo futhi kayizange bacize abantu bakomphakathi, yabakhahlameza. Beqeda lapho bangena kumpi eyayikhokhelwa ngobaba uMgabe, befake ibutho legukura hundi. Lakhathesi lokhe ikhona igukura hundi, though is operating in a different manner. Ngoba igukura hundi yona yayivele ile njongo yayo to subjugate abantu bakomthwakazi, and at the same time bona besenza okuthiwa expansionism. So they've expanded to Matebeleland. Ensukwini ezidlulileyo sibona befaka ababalisi abaningi bebadeploya eMathebeleland to teach ama-ECD classes. Konke lokho kwenzakala esizweni sakomthwakazi, emehlweni esizwalane zakomthwakazi. And yikho esibhekane lakho, abantu bayakhonona, kodwa bekhonona becajile abaningi besesaba. Kodwa thina hayi, sithi we will engage anyone, sivikele amalungelo oluntu lesizwe sakithi. Siyabonga.
Yes, sanibonani, sanibonani bantu bakithi. Sokusebusuku eGoli, kodwa ke ngoba sisemsebenzini, siyabonga ukuzithumela inews ukuthi nathi sikwazi ukuthi sixoxe, ukuthi besisikade kusuka kunzima mani ukuthi umuntu akhulume. Isimo lesiyana esisekhaya esezulu sibuhlungu futhi sinzima ebantwini bakithi abavele bephakathi kosizi loliya ababhekane nalo. Kodwa ke sithi dudu kulabo abalahlekelwe izihlobo zabo, sibuye sithi dudu kulabo abalinyalelwe impahla. Ngokholo langethemba, siyathemba ukuthi uNkulunkulu uzodlulisa konke lokhu, ngoba abantu beZimbabwe sebehlale phakathi kohlupho isikhathi eside kakhulu. Ungabhekalana amanzi agijima indawo yonke kungenxa okunye futhi kokusweleka kwama-drain, kusweleka kwama-bridge angakaze abe khona lala khona semadala alungiswa ngesimo senesiyane sisekhaya. Kanti abaholi bekufana ukuthi uma begijima, ngoba sike sambona upresident ayofika lapha, abake bezama ukuthi bake basukumele lana ilizwe balilungise indawo yonke, indawo yonke balilungise. Ngoba nginalithemba ukuthi la ukwahlasela khona lanamanzi ngalwana umnyaka etsholotsho, ngibona ngathi namanje akukalungiswa lutho lapha. Lokuthi kuyalungiswa nini futhi angazi. So ezinye izinto zisuka zihluphe ekhaya, ngoba vele akula nto esukunyelwa ikilungiswe. Kubonakala ukuthi kubuyaphi kuyiwaphi, kungavele kumoshakale. Kuyakhulunywa ngakho nje okwaleso sikhathi, kudlule kungaphindi futhi kukhulunywe ngakho. So i-government ayikizama ukuthi laye beke bephakame labanye abantu, beyeke ukuhlala behlele ema-ofisini, beyeke into yabo yokuhlala begibela le ndiza ezidurayo la behama private jet besiyalena le bedlalisa imali ivele ingekho. Nale mali encane ekhona ake kusizwa abantu abakade bahlupheka lapha.
Ya, mina igama lami nguSikhumbuzo Moyo, ngwene South Africa. umumo wakithi osekhaya awujabulisi neze, especially khona ububi bakhona i-health sector ne-education. Just wona la ama-department amabili, hayi akujabulisi neze okwenzakala ekhaya. Imfundo yabantwana iyatshabalala, and abantu abagulayo manje kunzima kakhulu ukuthi basinde ekhaya. Why ngo ezibhedlela kula mithi total, akukho okukhona. Angazi kuminister of health okhona kwamanje ukuthi yena uplana ngaluphi uhlobo, ubona ngaluphi uhlobo. Ngoba ukhuluma iqiniso manje, hayi ya akunzima. Asazi sizabona ukuzakwela khona induku noxoxa, kodwa ukukhuluma iqiniso, this government abavumi ukuthi behlulekile, babize abantu abasanegazi elishisayo babasize. Ngoba le nto yabotshona bathi salwela ilizwe sathini, doesn't mean anything ekubuildeni ilizwe. Ngiyabona.
Siyabonga kakhulu-ke laba ngabalandeli be-Studio 7 abasithumezele imilayezelo yabo. Sicela ukuthi nxa lifuna ukusithumezela lisithumezele kuwhatsapp kunombolo ethi 01 202 465 0318. Ngizaphinda njalo, 01 202 465 0318. Okwamanje sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Umongameli Donald Trump uqhubekela phambili esithi umuyi uJohn McCain owalwa impi kweleVietnam wangena kudale leSenate eMelika engakabulawa yisifo semvukuzane, nguye owenza ukuthi kuhlolisiswe okwenziwa nguTrump ngesikhathi sokhetho ngomnyaka ka-2016. UTrump uthi ilizwe leMelika laqalisa ukudingisisa okwenziwa ngeleRussia ngenxa kamuyi, kodwa imuli kamuyi uMcCain ithi hayi lokho kukhulunywa nguTrump yize kuphela. Ibutho le-Syrian Democratic Forces seliqalisile ukudinga amalucatsha awo e-ISIS angabe esele edolobheni le-Banghuz eliyilo elokugcina ukukhululwa ezandleni zamalucatsha. Kuhlandla lokwenzakala kwele Melika, uSithandekile Mhlanga usethulela udaba lobulembu bokuxhumana osobuyindaba egudwini kwele Melika.
Umongameli Trump, osebenzisa kakhulu inkundla yeTwitter, usekelane lelunga leCongress umnumzana Devin Nunes weCalifornia owebandla lama-Republicans njalo ekukomitii ye-House Intelligence, yena osanda ukumangalela inkundla yeTwitter esithi yavumela abantu bengcolisa igama lakhe kulokuthi ivimbe imbono yabo. Ephendula intatheli izindaba esigodlweni sakhe se-White House ngolwesibili, umongameli Trump uthe inkundla zokuzilibazisa eze-social media zibandlulula ibandla lama-Republicans labalembono ehambelana lalo. Intatheli izindaba ye-Voice of America uZlatika Hawke ubika ukuthi umongameli Trump ubekhuluma emhlanganweni lomongameli Jair Bolsonaro we-Brazil, lapho aveze ukuthi usekhulumisane labantu abedlula izigidi ezingamakhulu i-100 million ngenkundla yeTwitter lezinye. Umongameli Bolsonaro ubethekelele eleMelika. Ngolwesibili, obona nge-social media kamongameli Trump, umnumzana Dan Scavino, wethule umbiko kuFacebook ebuza ngokuthukuthela okukhulu ukuthi kungani inkampani le ivimbe imbono yakhe. I-Facebook ixolisile yathi kunengi okubangele lokho. Umongameli Trump uthi omabonakude kanye lezinye inkampani zokwethulwa kwembiko zisekelana lebandla lama-Democrats, njalo abantu bayakwazi lokho. Umnumzana Nunes wayesebenzela umongameli Trump umangalele iTwitter kanye labantu abathathu esithi ufuna ukuhlawulwa imali eyizigidi ezingamakhulu amabili lamachumi amahlanu $250 million kulolu daba. Udaba lolu soludale ingxoxo mpikiswano ngokuthi ukungenela ekusebenzeni kwenkundla ze-social media yikuzincindezela na kumbe yikuvikela abantu abazisebenzisayo.
Ye, siyabonga kakhulu ke lo nguSithandekile Mhlanga. Kuhlelo lapho esikhuluma khona labantu beZimbabwe lamhla ke silomnumzana lebo mhlanga ukhona ngale ke eLupane. Baba mhlanga kunjani?
Hayi ngiyaphila baba Dube kunjani kuwe?
Ngikahle ungabonga khona khona.
Ngise eLupane.
Iye ngapho kweLupane baba.
eLupane senta khona kanye kanye sibe.
Mm lokho kugcwele iChebechebe.
Hayi iChebechebe ayipheli but of course i-local party is trying to put it hara nje kancane kancane. Ayikafiki esayizini yokuthi kube sithuthi sokusedorobheni.
Ye, so akusitshela ukuthi-ke wena empilweni wenzani baba?
Ah, mina ngiyahlanganisa filmmaking and media.
So kunjani khonapho nxa usekhaya? Kuyadobheka kumbe kuyabe ngani kuyahlupha?
Akuyabe ngani kuyahlupha. Of course ama-chances are there, but imali manje for sponsorship and stuff. So iye ngani iyahlupha, especially these days. Loko ngani kungcono ngensukwini ezidlulileyo emuva. But kwakathi sako, this new government kunzima.
So singathi ke nxa usebenza khonapho ufila imani njalo uyabusenzani khona?
Normally senza ama documentary about abantu nje ilife yabantu be province yethu mathi north like impilo yabo nje everyday or their past life.
Singathi kodwa kuyadlisa mbijana kwesinye isikhathi?
Ya nxa imali khona haya kuyadlisa sibili but hayi ukuthi eZimbabwe kunzima.
Mhm. Singathi ke wena
yeah
qhubeka baba.
Ngemthetho yangikhona sometimes iyanqabela ukuthi ezinye izinto ziyenziwe especially yona le lokhu ze-disturbance ka-83 to 87 ingani iyahlupha.
Yes, siyakubona khonokho ke kodwa kwena nxa sithi singakhuluma ngempilo yakho uthethe ume njani?
Ngisebudlelwane nobuhle kakhulu sibili kodwa hayi angikathathi okusemthethweni.
Yes, siyakuzwa kakhulu ke singathi abantwana okabe lo mntwana ulokhu zimele nje.
Ya abantwana bakhona bayi-2.
Mhm. Nxa sesikhangeleke ngempilo yakho kuyo phambili ubona ngazani impilo yakho ingaguquka njani?
Hayi, to positive. Iya ingaguquka sibili kahle nje. Into ekhona nje ukuthi ilize leli yabona lingaba la chances nje likube right imali ibe khona hayi impilo yaba right.
Yes, yabona ukuthi kula mabhanga lawo kuthiwa ngaba sakhulayo into ezinjalo wena awuthola imali khona?
Hayi laphana kunzima ikupha ngokhulunywa kuphela laphana kula ma-selector grind kula bakhethekileyo nje angazo-apply njani from even i-ministry kuyaba yizitole vele kugcine kuphelile emoyeni ngazo-aplayela amaloni angikhona so yikuzidingela nje amaloni kumbe kwezinye indawo.
Ye uyakuhlokoze kodwa okwakufaka lawo i-proposal yakho?
Kaningi sivile hayi kaningi kakhulu.
Hayi siyakuzwa kakhulu ke mnumzana Mhlanga akuvalelisa abalaleli ba.
Hayi ngiyakokuqala nizavalelisa umsakazi we-Studio 7 wesibili semvalelisa abalaleli ukuthi hayi libe lokulalela okuhle balaleli. Ngiyabonga kakhulu.
Ye siyalibonga ke ijaha lakomhlanga lapho besikhuluma ke lo lebo Mhlanga ukhona ngale ke eLupane. Sibongele kakhulu baba Mhlanga.
Hayi sibongele sakithi.
Ye siyambonga ke Umhlanga lapha ke bulenjini kuFacebook sibona kulo msebenzi Ncube umsex uthi ke I'm watching you from Kolwezi eDRC. Kuzobuya ukupolite kwakuba Maphosa uthi njani msakazi hayi siyaphila mfowethu. Noma ningwenya uthi iStudio 7 cha umnandi siyabonga kakhulu bafowethu. Then kuzobuya unhlaliso Moyo uthi kunjani Dube hayi ngiyaphila kakhulu. So ke okwamanje ke sesitsha ezomculo ake lizwe ukuthi silobani namhlanje kuhlandlaleli lokuqala.
Ya konkote makumen Kamanya banchi njayami We baba
Salibonani igamalami ngu Edith Wautonga. U Edith ngumhlabeleli wase Zimbabwe o chaya umculo we Afro Jazz njalo echaya ikatare eithwa yona hi bass guitar. Ezo ucula ngiqalisele emakhosi ngo 2000. Ngifike emakhosi bengingumuntu ohamba ukuya cula ngitshaya leqembu elithiwa yisiyeza Afro Jazz Band. Ngathi sengifikile khonapho ngatholakala ngumuntu okwanisa uku-acta, umuntu okwanisa ukugida, ngagcina bengitrayina eyamakhosi ukuthi ngibe li-artist elenza konke. Ngo-2003 ngaba phakathi kweqembu elalithiwa ngamakhosikazi. Makhosikazi laleli qembu labomama kuphela ababefundela ukutshaya iziginci, ukubhala ingoma lokuzifaka ngendlela yokuthi abantu beyemukele kuhle.
Makelwane
ngathi ngisuye emakhosi ngo-2006 ngasengikwazi ukuchaya i-bass guitar. Ngasuka koBulawayo ngisiya Harare ngisiyadinga phela ama-greener pastures. Ngifika Harare ngahlabelela umculo othiwa yena nguThanga Okwasando. UThanga Okwasando ngasebenza laye for a year. Ngathi ngisebenze laye okomnyaka uThanga Okwasando ngamthiya ngiqalise elami iqembu ngo-2008. Iqembu leli nganinika ibizo lokuthi lona uThonga. So yikho lapho kuphuma khona igama lami Edith we uThonga. UThonga leli qembu uThonga kuthi ukuthi the first light of day. Ingoma elizayilalela lapho ethiwa nguConcorda ingoma ingoma engayicabanga ngikhangele ngendaba zothando. Mama sijayele ukuthi amadoda izinja sikhuluma singabantu abezobuhlungu. So uKhonkotha umama ukhuluma ngendaba yenja ayibonileyo ilimele incolile wayithatha wayigezisa wayinika ukudla inja yabe yinja ebukekayo yabanhle okuthi wonke umuntu emphakathini wayeyikhangenda inja leyana eyithanda. Inja leyana yasitholakala ingasakhonkothi emzini kamama lo. Inja isikhonkotha emalayinini. So umama uthi yena inja leyi ngiphe wonke kwami ngayigcina kuhle kodwa inja leyi ayisangigcini.
Sizalethulela ihlandla lesibili lengxoxo le esiyenzekelo Edith weKuthonga. Singakehlukani ngokuthi sikhangele indaba ebezikhokhela namhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abantu ababhekane lo monakalo odalwe lizulu lesiphepho uCyclone Idai bazanikwa ukudla. Abaculi imbongi labalingisi baqoqa imali lempahla etshiyeneyo yokunika abantu eManicaland. Siqhuba lapha uhlelo lwethu okwamanje olivalelisayo ngoKip Stube.